sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 4 kuNhlangula 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla, ababalisi bemaphandleni abaqale ukukhalala umsebenzi izolo phezu kodaba lweholo bathi bayaqhubeka njalo ngohlelo lwabo namuhla. Ukunyakazela kwamapholisa ezitaladeni zamadolobho agoqela kobulawayo laseHarare sokuthiye abanye bethithibele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ithi amalunga ayo ayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi namuhla. Ababalisi bakhala ngokuthi iholo labo liphansi kakhulu njalo bathi kumele uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqale izolo njalo kukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. I-ATUZ ikhuthaze ezinye inhlanganiso ezimela ababalisi ukuthi zixhase njengayizolo ukuze umzabalazo wayo uphumelele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salenhlanganiso umnumzana Fortune Jamela.
Siyaqhubeka ngoba kuyatshengisa ukubana umkhosi wethu lo umkhulu uyezwakala njalo abanye ababalisi labo balesifiso sokuba bangenele. Kulusizi ke ukuthi ezinye inhlanganiso ke azikatsheli abanye ababalisi ukuthi batshengisele. Ngalokho ke abanye ababalisi balokwesaba ukuthi uma bengatshengisela bengazithola ke sebesengxakini besenkingeni ngokhulumende lo ongelazwelo ovele elinde ukuba athele imbazi kuye wonke umuntu otshengiselayo. Ngalokho ke inhlanganiso le iyaqhubeka njalo isamemezela ababalisi ukubana kabahlanganele lale inhlanganiso ukuze sitshengise uhulumende ukuba sibambene, ngoba phela nxa sibambene sinje konke kuzahamba. Kodwa ke ngiyananzelela ukubana uhulumende uyajabula kakhulu nxa ezinye inhlanganiso zingangenelanga, ngoba phela uyabe sekwazi ukubana kukhona abanye angabasebenzisa ke babe izibonelo. Kodwa ke hayi, ngiyajabula ngoba uyazi ukuba siyatshengisela njalo angeke asebenzise noma yiliphi le ilunga lale inhlanganiso ukubana enze isibonelo kwabanye ababalisi ukubana bengatshengiseli. Ngalokho ke siyabona ukuthi ke masiqhubeka sasikhangelela ukuthi ke inani lababalisi abazangenela likhuphuke, ngoba nje kukhathesi ke bakhona abalokhu bedingisisa ukwazi kubana labo bengangenela na. Kulokho ke sithi ye, wonke umbalisi ulelungelo njalo thina siyinhlanganiso simele bonke ababalisi ukuba bavunyelwe ukutshengisela. Ngalokho ke wonke umbalisi uvunyelwe ukutshengisela lokungenela kulokhu kutshengisa langolwesithathu kusiya phambili, siyatshengisela. Njalo kusuka lapho ke sesiyabona ke impumela yalokho, ngoba ke sikhangelela ukuthi uhulumende ke asiphendule njalo abekwazi ukuthi uhlala lathi phansi sikhulumisana ngezikhalazo zethu engezi ezositshela ke kumbe ephethe isiwiji esokuyenga umntwana, kodwa ke aze le ndaba ebambekayo, aze lezinto ezibambekayo etafuleni lapho kukhulunywa.
Kahle kahle kungani ababalisi befuna ukubhadalwa iholo ngemali yedola leMelika?
Ababalisi bafuna ukubhadalwa iholo labo ngedola leMelika ngoba ke nxa sithi siyaqathanisa ke imali abayitholayo ke ngale ngalolu hlobo lwemali olukhona ole ARTGS lolu, lugcina ke lutshengisa ukuthi umbalisi ke weZimbabwe imali ayiholayo ayisincane kakhulu ukuthi ngingabe silingana namadola angakwana wona yi-45 aweMelika. Kulokho ke sokuphambanisa isithembiso esayenziwayo ngababalisi lohulumende ngo-2012 esokubana iholo lizabhadalwa ngedollar lemelika. Thina sithi sifuna idollar lemelika ngoba siyazi ukuthi idollar lemelika likhona. Sibona njalo nje lapha emgwaqweni osiphatheleni balalo idollar. Kodwa leli dollar alifiki ebabalisini. Umelitho ababalisi bethathele neliholo labo elincane bayethenga idollar lelo ngoba befuna ukuthi bayethenga imithi kuma pharmacy la kwezinye indawo okufuneka khona idollar lemelika.
Umnumzana Fortune Nyama ijamela ngohlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Ukunyakazela kwamapholisa emadolobheni afana la kobulawayo laseHarare sokulethe ukwesaba ebantwini. Amapholisa la ebegcwele esitaladeni izolo exwayisa abantu ngokumemezela ukuthi bengazi bangena esitaladeni betshengisela. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yezinto ezitolo okwesatshelwa ukuthi kungadala ukuthi abantu bangene esitaladeni betshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Sinanzela ukuthi lama roadblocks singasawazi. Kodwa sinanze ukuthi ama-mangos bakhanya amapholisa abavalile sibili bafake la ma-drum lawana. Njalo ungananzela isibo labani esijwayele abe-traffic. Bathola kulabe-traffic labana abagqokileyo kodwa kulabaningi bakule sigumbi eceleni khona abaningi. Usukela futhi uyabhoda indawo eziningi emagrosa, ema-filling station, ugcwele amapholisa nje iganga lonke. Kube labanye abahamba bememezela ikakhulu. Nani enhlane labo ngazivela ngezama indlela kusekhonkro. Enhlane labo betshela abantu ukuthi hayi, lingethuki, hambani liyesebenza kula muntu ozalenza ilutho, lingesabi sikhona silalivikela. Bememeza nje besithi abantu bangethuka bahambe emsebenzini bengakhali umsebenzi. So, but idorobho lonke amalokithi yonke kugcwele amapholisa.
Manje isimo sona leso asethusanga yini abanye abakhumbula ngeminyaka edluleyo?
Ye sibona ungathi iZimbabwe kumbe ibulawayo abantu abanasokuvela amapholisa kuyahlupha ngoba abantu bakuna bezibuza umbuzi kanti sesempini yini ungabona sokuvela ipholisa lonke akulanto embenza ke leyo ebonwa ngabantu basokugcwala amapholisa khonokwana sibona ungathi ingxenye kuyindlela yokwethusela abantu ukuthi abantu ngezwa phela kwani kule ngungwane ezininzi ezikhulumayo kulezi nsuku ngenxa yomumo sikhuluma kade kade simpuphi icouncile from ama $10 sikuba $18 i-10 kg. So umumo njalo ngabona umkhulumendu uyananzela ukuthi masinya kuzaba lento engenzakala ngoba abantu sebefuphele emdilini abantu benzakalayo babona behlukuluzwa kangaka. Ngibona ungathi umkhulumendu lokwesabela yibe sifuna ukwethuthela abantu sibalisa amapolisi iganga lonke ukuthi abantu bengazami lokunyakaza, abantu bengazami lokuthi bazikhulumele lapho abaphathwa khona kubi, abantu bengazami lokutshengisela. Ngibona ungathi indlela yokwethuthela abantu.
Yona ibikhona yini imbiko yokuthi kuzaba lokutshengisela?
Okwalamuhla ibingekho. Mina ngokwami livingi-social media besingahlangana la umbiko njalo. Kodwa amapholisa ayebegcwele iganga lonke nje khanye memezele ethi hayi lokho okuthiwa lingaya emsebenzini okuthiwa hlalani ezindlini hayi lingethuki livikelekile qhubekani lisiya khonale. Engxenye mina ngibona ngathi kuyi-strategy sokuthi amapholisa afuna ahle avayela abantu ukuthi abantu bangafulani ukwenza khonokho. Kimi ngibona ngathi yindlela eyenziwa ngabomi ukuthi bona bahle bagijime phambi kwabantu ukuthi abantu bengakwenzi behle bona benza ngathi sebelo mpiko kanti bona hayi akulanda abantu into abayenzileyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uhlangane lomphathi ntambo obona ngokudlelana kweZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo izolo wamazisa ukuthi eMelika liphatheke kubi ngokubotshwa mahlayana kwabalwela amalungelo oluntu eZimbabwe. Isikolo seMelika sithi uambassador Nichols ubonise njalo umoyo ngesidingo sokuthi uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu kanye lokuthi aqhube inkulumo eziqotho ezileta wonke umuntu ndawonye ukuze kulungisiswe umumo ohluphayo. Sikhangele okusemaphephandabeni ngalikuseni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema sexwayise abenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi kumele bachiyane le njongo yabo yokuzama ukuvukela umbuso weZANU-PF. Umsakazi weZBC wona uthi umphathintambo obona ngezokuthengiselana umnumzana Mangaliso Ndlovu sesole kakhulu abamabhizimusi ngokukhweza intengo yezinto mahlayana. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani lonke basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela ngegama likaJesu. Lani lonke mahlabezulu, mina ngithokozani Chaba. Ngithanda ukukhuluma ngomumo okhona elizweni. Ah, zihlobo zami, elizweni lapha sithwele nzima. Amatitsha aqinisile ukubona lamadokotela ukuthi bazakhalela umsebenzi ngoba kuzibuzima bukhulu elizweni. Asikwazi lokuthi singakukhuluma sisithini ngoba shuwa ngeqiniso lonke akulamuntu ongavuka ekuseni esiye emsebenzini kodwa kupheleni kwenyanga abuye ephethe izandla. Umama labantwana ekhaya bethu babusemsebenzini uzabuye ephethe kodwa ubuya ezihambile. Kambe kungaba kuyini lokhu? Kubi nje ngoba kukhalela kwamadokotela abantu bayafa. Kodwa iqiniso lathi siya kubona ukuthi balambile. Ngaphandle kokuthi kulungisiswe, angiboni ukuthi kungaba khona okunye. Into nje eluhlupho yikuthi loba izinto zikhwela kusenziwani bathula zwi engani kabakuboni bona bekuboni. Endani ukuthi balungisise uhlupho olukhona elizweni. Hayi bakithi, siyacela ukubona nxa besizwa labo kabake bazama icebo balungisise okuhluphayo. Kungabi khona ukuba abantu bekhalala imisebenzi kusenzakala kusenziwa lokhu lalokhuya ngoba ukukhalalwa kumsebenzi kwamadokotela abantu abaningi bayafa. Njalo ngohlupho olukhona elizweni abantu bethu sebephelile befele emigodini bezama ukudinga ukuthi kumbe bangathola ukuziphilisa kodwa konke lokhu kuyehlula abalandaba lakho vele kabakukhangeli ngoba bona balempila kahle labantu babo. Ah, uNkulunkulu kasihawukile kulobu bunzima esiphakathi kwabo.
Umnotho weZimbabwe usugugudekile impela. Usugugudekile umnotho okuthi akusela muntu ozuza iholo elimanelisayo. Iholo labantu bonke seliphansi kakhulu. Kakhulu sibili ngoba ibhondi lona ngokwalo against idola kalisasebenzi. Kuthi ngabe abaphathi bayakunanzelela khona lokho ukuthi ibhondi kalisasebenzi. But it's unfortunate ngile themba bona bathola ama-US dollar. Bona bazikholisa ama-US dollar. Kuningi bese besithi kabahola ama-RTGS. Kodwa iqiniso ukuthi RTGS kayisaphathisi akusela mani ngoba kathesi sebekhona sibili abantu abahola ama-$15 a month. Ngasiqathanisa ngokuthi behola ama-RTGS against dollar. Okuyinto embi kakhulu. Okudanisayo ukuthi kathi yena umongameli uMnangagwa kungani engakunanzeleli. Iqiniso ukuthi lo ngobana bona babamgombolozeleyo bemtshela ukuthi ilegitimacy kayidingeka edinge kuChamisa. Iqiniso kodwa uChamisa nguye inkalakatha kulolu daba. Akulalizwe elingabuya lize evula ibhizinesi elizweni elingekho politically stagnant. ngabe umnangagwa engumongameli olengqondo eziphileleyo, ngabe uyakhulumisana loChamisa. UChamisa wavotelwa ngabantu abaningi kakhulu. Ngoba njalo ngileqiniso lokuthi ngisho laye uyakwazi ukuthi uChamisa wavotelwa ngabantu abaningi ukwedlula abakhe. Kanti manje uzondani ukuthi akhulumisane lomuntu akwazi ukuthi yena wamwina ngokumtsotsa. Kasondele kuChamisa bakhulumisane ukuze abantu abakhiphe kulolu duba abaphakathi kwalo. Ngoba isiphetho abantu bazagcina sibili benhlamukela befuna bengafuni. Ngoba akekho umuntu ongaphila ngaphansi kwalumumo njengalwesi ufakwe umnangagwa. Umnangagwa ufaka abantu ebuzimeni obukhulu kakhulu phakathi kwetshe nembokodo esenza ngabomo. Esenza ngabomo sibili okululunya kodwa ngenxa yolunya lwakhe lolu aluhlosileyo kuzagcina kudala ukuthi abantu bengawuhloniphi umbuso wakhe. Umbuso wakhe uzwisa abantu ubuhlungu. Umuntu ongamzwisa ubuhlungu kuyafika ekuthini athi kanti okungase kufake kuphi, azinikele kikho konke okungavela. Engumuntu olengqondo ezisebenzayo ngabe uyakwenqabela khonokho, ayenze ukuthi lo ngobana yena watshontsha ama-election azenze ukuthi ahlonipheke ebantwini. Ngoba lokho sibili kuzadala ukuthi abantu begcine bengamhloniphi, bengawuhloniphi umbuso wakhe. Kanti-ke njalo ngabe lo baba uMalaba uyakunanzelela ukuthi wafaka abantu ebuzimeni. Ngoba konke lokhu kuze sibe senkingeni ezingaka kungenxa kaChigumba noMalaba, yibo abafaka abantu emanyaleni anjengala.
Injani basakazi beStudio 7? Igama nginguRobson Mwale, ngiseRandfontein eJohannesburg. Mina esami isikhalo yikuthi kona uhulumeni kazama ukuthi impela efune enze kube le mali eZimbabwe, ngoba khona manje kakula mali abantu bonke bayahlupheka, izinto zikhwela mihla namalanga. Siyacela mpela uhulumeni ukuthi ezame ukuthi enze kube le mali, noma kungasebenzi irandi laseSouth Africa kungaba ngcono, wenzele ukuthi izinto zibe khona ezweni. Ngoba abantu bazobulawa yindlala. Elungise le ndaba ye-electric ugetsi ukuthi i-power station yase-Wangi isebenze. Ngoba ma ingasebenzi i-power station yase-Wangi, yikho sekwenza ugetsi uhambe masayana. So uhambe isikhathi eside, abantu bayahlupheka. Ngiyabonga.
Ngiyelela kuStudio 7, ngiyelela abeStudio 7 nabasekuhlelo ezinhle kangaka. Bane bayeza la abantu bezanu bane sibayekele. Kambe ugawule ngathi uChamisa kavumi, kati wayi bona bengavumi. Ulokuzeni wawina MDC le kaMorgan Tsvangirai bayirobha, kati wayi bona behlala berobha, abanahloni beke beyekele, begugile benjalo. Lokho walibona waphi izwe iloko elawinwayo from 8 lokubusa umuntu owani. Mina uMnangagwa umgawu ufana lokuthi umgabiza. Baye befuna ukuthi bona abanye bevume, bona bangavumi. Kabavume la sesidubekile lapha elizweni, abavume vele asisabafundi.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres sesole ukubulawa kwabantu abedlula amashumi amathathu libutho lakwele Sudan izolo ngesikhathi betshengisela. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule bhomba ebelithiywe emoteni ebithwele izisebenzi zikahulumende elidubuke labulala abantu abahlanu izolo. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ufike kwele Bhilithane izolo elomkakhe uMelania kuhambo lwakhe lokwethekelela kulelo lizwe okwamalanga amathathu. Umongameli Trump uqale ngokuyabona indlovukazi uQueen Elizabeth esigodlweni sakhe seBuckingham Palace. Efika nje uhle wachothoza umeya wedolobho leLondon umnumzana Sadiq Khan enkundleni yeTwitter esithi akawazi umsebenzi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane umnumzana Tifa Dube waqala ngokumbuza ukuthi umumo ubunjani ngesikhathi kusamukelwa umongameli Trump.
Umumo ngabe babugande uhlangahlangele umumo ngiyazi ukuthi uDonald Trump njengoba nxase sazi ukuthi iMelika lilizwe elidlelana kakhulu okusondeleneyo lelizwe laseNgilandi. Kodwa ke okukhona kathesi ukuthi ukufika kwakhe uDonald Trump kube nenkulumo eziningi aye wakhuluma phambilina egxeka kakhulu ikakhulukazi umbuso wama-opposition parties akhona apha e-England. Kukanti lawo ma-opposition ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu ekutheni inotho yase-England iphakamele phezulu. Njalo uDonald Trump uye kulokungezwani kahle ikakhulukazi nxa kukhuluma ngabantu abanjengabo-Sadiq Khan onguye umeya waseLondon owuthi kulesi khathi laphana afaka khona ama-travel ban ebantwini abokuzalwa elizweni lase-Middle East kwenza ukuthi ubuhlobo labantu base-Middle East kungabi ubuhlobo oburayit. Kukathi lapha e-England abantu base-Middle East ngabantu abaningi kakhulu njalo abadlala indima enkulu kakhulu ikakhulukazi kwezepolitiki. Yikho kwenza ukuthi uDonald Trump ukuthi kakhulu njalo lezi izinto ukuthi yena uqakathekisa impilo yaseMelika kodwa akasela ndaba le nto eyenzakala lapha e-England. Kodwa ke ngokwenza njalo yena into ayilandela apha yikuthi azozama ukuthi ayakhe ubuhlobo. Kodwa ke ubuhlobo kaDonald Trump abusoze England leMelika ibe lobuhlobo ofana lento esasiyibona phakathi kukaBush noTony Blair. Ngumuntu okhuluma nje engathethi mabala, okhuluma nje ongela diplomacy kahle, kuyafaka nje lanoma ikuye amabala akhe.
Isike sezokubana bakhona abanye abathi bazatshengisela ngokubuya kukamongameli Trump khona ngapho. Kwenzakele yini lokho?
Ye, abantu batshengisele kakhulu ngoba abantu njengoba ngitshelwe lapha ngathi uDonald Trump abantu abangabe bathakazelela ukubuya kwakhe ngabantu nje abafuna ukumbona ngamehlo. Kodwa ke abantu abalandelela uDonald Trump izenzo zakhe nenkulumo zakhe ngabantu abangamthakazeleliyo ngitshelwa kancane ngoba into ayenzayo uDonald Trump ngumuntu ongathi wenza kube nenketha bejabu. Kodwa ngifanise lokuthi kule nkulumo yazikhuluma ukuthi yena akasoza ahambe emazweni afana lamazwe ase-Africa ngoba amazwe la ngamazwe aphansi kakhulu, amazwe alombuso ongalunganga. Kukanti lokuyana ikutshengisela ukuthi ungumbusi ongalaziyo kahle ngoba uDonald Trump kahle kahle nxa sikhuluma iqiniso ungumongameli ongasomongameli, ungumongameli oli-celebrity yena nxa singakhuluma nxa siqondisa indaba leyo. Kungakho nje engayenelisi ukuthi alokwazi ukuthi kule nto kuthiwa yi-diplomacy phakathi nxa ukhuluma izinto ezihlanganisa amanye amazwe.
Bakhona abanye abamfanisa lomunye umkhokheli wezombusazwe khona ngapho umnumzana Boris. Ungathini wena nxa uqathanisa uTrump loBoris?
Okubahlanganisayo uTrump loBoris kungenxa yokuthi ngabantu abafisela ukuthi ngabe iBrexit iyenzeka noma iBrexit ilizwe laseNgilandi liphume kwi-European Union. Kukathi into lenxa ngakhangela ukuthi yinto esize yayenza ukuthi uDavid Cameron aphelelwe ngumsebenzi, yinto esiyenze ukuthi uTheresa May laye aphelelwe ngumsebenzi. Lokho asonto elula ngoba into njalo nale yeBrexit yinto ukuthi abantu bayenazela ukuthi yinto efaka England under ama-threat our security into zifana njengoba sazi ukuthi kulezinto zi-terrorist lani. So kwenza ukuthi ilizwe lase-England libe segcekeni kakhulu lingasatholi ukuthi lenelise ukuthi livalelwe ngomakhelwane lapho mhlawumbe kungabe kulomkhandlo khona okungenzeka ukuthi ilizwe lase-England lenelise ukuthi libe attack ngabanye abantu abenza imisebenzi yezigayigayi. Kodwa-ke uDonald Trump yena khona kwana akakucabangisisi kuhle uyalidonsa ilizwe le-England athi phumani lapho. Yingakho yiyo into ebahlanganisayo le-loBoris ukuthi bona bafuna ukuthi balidonsele ngaphandle. Kodwa ke kuyahlupha lokuyana, kuyinto enzima kakhulu, asonto elula kakhulu njengendlela bona nxa bekukhuluma bakwenze nje kuba lula sengathi yinto engelandaba. Kungoba lokhu kudiliza umkhonomi welizwe lase-England, kudiliza le ndlela abantu abazaphepha ngayo kuleli lizwe. Kodwa yena akakunazaleli kuzo konkwana.
Bakhona abacunukileyo kakhulu ngenkulumo kamongameli Trump lapho esithi umnumzana Boris ubona ungani nguye olungele ukuthi athathe intambo izinhloko zombuso ngemva kokusuka kukaNkosikazi Theresa May. Wena ukubona kanjani khona?
Yinto engathakazelelwayo ngabantu ikakhulu leyo ngoba uDonald Trump akufanelanga ukuthi angenelele ezintweni zepolitics zelizwe leNgilani. Izinto ezelizwe leNgilani kufanele kube ukuthi ngabantu abase-England abadecidayo ukuthi ngubani noma ngithi iyona ama-conservatives abadecidayo ukuthi ngubani oba ukuthi akhokhele iparty yabo mhlawumbe ukuthi uzawe nguye umuntu ozawakhokhela ilizwe laseNgilani.
Umnumzana Difa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekonale eBilitane. Zelimnyama ehlabela ke kamnandi lapho esithi emazulwini silethemba likholisileke leyo ngoma igqiba izindaba zekuseni. Siyalubonga uxhaso lwenu, siyalibona likhona kuFacebook lapha baningi kade besipingelela lathi siyanipingelela. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. ababalisi bemaphandleni abaqale ukukhala la umsebenzi izolo phezu kodaba lweholo bathi bayaqhubeka njalo ngohlelo lwabo namuhla. Ukunyakazela kwamapholisa esitaladeni zamadolobho agoqela koBulawayo laseHarare sokuthiye abanye bethithibele. Abangenelisanga ukuzwa zonke izindaba zethu abangathanda ukuzilalela, uhlelo lonke hambani ku-www.voandebele.com. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo, asidibaneni njalo kusasa. Likhumbule zikhona izakusihlwa ngowa-fast 7. Sitshone kuhle.